thina sakubona kudala ukuthi benjiyana abafowethu obhethi babehamba besiyathenga izindlu eVictoria Falls ngesikhathi nguminister of mines, ama-diamond achabalala kwangathina esiphansi emhlubulweni wangakibo, kwangatholi muntu, lama-youth angazathola le msebenzi naleyo. Kwakungane sikhuluma ingane kwayo. Abantu laba siyavumelana ke akhesi lama-youth ezanwa obulutsha ngani, ngoba okumele bakunanzelele ukuthi ilizwe leli ngelabo. Thina sesikhulile, sesisebenzile, sesehlulekile njalo ukuthi siliguqule. Yibo abazaliguqula, thina sesingabanika kuphela indlela.
Bakhona abanye mnumzana Gawule abathi njengoba inhlanzi ngayibola iqala ekhanda, okutsho ukuthi okwenzakalayo lokhu kutshengisa ukuthi iZANU PF iyehluleka njengebandla, yiyo ebangela ukuthi kube layona le corruption. Uthini wena kwenu?
Mina kangivumelani lakho ukuthi iZANU PF yiyo ebangela khonoko, hatshi. Kodwa ngizazama ukubuyela emuva ukuthi kakhulu sibili izinto zawonakala ngesikhathi sombuso lwana okamgaro odlulileyo, lapho amapholisa ayehamba esenza khona ukuganga legcekeni kungani kusemthethweni ukuthi bathathele abantu izimali, othi huri labo besezidoti zabo ingcekeza esabeka kwakubolile laphana yonke into wawuhamba abantu bebungutenga. I-corruption-ke kakhulu thina elizweni lethu leZimbabwe iqale khonapha esikhathi ekugcineni kombuso kamgare kakhulu apha esiyibonele khona. Kodwa i-corruption ikhona emazweni amanye wonke, even kubo-South Africa ikhona. Ikubona i-South Africa athi baphuma sibili bephethe amazembe wonke ukuthi bayilwise ukuthi bayiqede i-corruption. Siyakuthabela khonokwana. So lathi njengeZimbabwe ihulumende sifuna ukuthi ihulumende itshengise ngokwenza, kungabi yinkulumo kungemazwi, kungabi ngamazwi kungela zenzo. Kutshengiswe ngezenzo ukuthi i-corruption ngempela ngempela sifuna ukuthi siyiqede, siyilwiseni.
Mnumzana Chabango, uyavumelana laye yini umnumzana Gawule ngodaba lokubana hayi iZANU PF yona ayisiko ukuthi ingcolile, kodwa kulabo bakhona abalutshwana abangcolile?
Hayi, angivumelani laye umfowethu. Lamhlanje singeke sasola umgabe ngani ngoba umgabe ubengasebenzi yedwa. Omnangagwa bebengama-right hand person abakamgabe, uthi wenga bonke laba bebekhona, bonke ogawule laba bebekhona bengakasuki ebandleni le-MC. So lamhlanje singeke sathi umgabe sesukile, sesithi umgabe nguye wayewrong. Bona nxa kwakusenzakala leyo corruption babesenzani, babe yini? Akula sikhundla umnangagwa since 1980 angazange asithwale. Ube nguminister of defense, ube nguspeaker of parliament, ube yinto yonke security, minister of security, ube yinto yonke, waba nguminister of finance. So waba ngu-advisor kamgabi. So ube vumelana le corruption leyo, iZANU ivele ibolile.
Nanto ke udaba mnumzana Gawule, uthini wena?
Ngithanda ukuthi ngibuyele ngithi kumfowethu Chabango, ngiyananzelela ukuthi nxa sikhangela nge-corruption angitsho ukuthi balutshwane kuZANU PF. Angizange ngitsho njalo, ngithanda ukuthi ngithi iZANU PF as much as iZANU PF ilabantu abacorrupt, le-opposite, ama-opposition parties labo MDC labantu abacorrupt. Mina kulabanye abantu esemabahambisa ku-anti-corruption commission engabahambisayo amabizo abo yona lento ebazenzayo ba-corruption, both MDC le-ZANU PF. But ngisalindele ukuthi ngibone umsebenzi wakho uyenza zakala. Okusegcekeni ukuthi Chabango nxa ngingahlangana nawe ngakunika la mabizo lokhu angufihli lokhu. Bagangile abantu ku-MDC, bagange bafile ama-councillors akhona amasela amanye atonta izitendi lana enza idoti yonke, both MDC andZANU PF konke kubolile konke. Akwehlukaniseki amasela ungawamisa laphana, amasela amanye uwamise laphana. Uyabona la amanye ngeMDC, amanye ngayeZANU PF. Ngawo ngobuningi bawo amasela lala amele eqedwe. Angivikeli muntu, angithi ukuthini, but ngithi umbuso lo omutsha uvule amasango ukuthi kuwenze i-anti-crack unit ku-ofisi kamongameli.
Mnumzana Chabango, wena ubona ungani i-commission leyi ethiwa icubungule udaba lona lolo le-corruption izaphumelela yini? Ubona izaphuma lokubambekayo?
Sesizwile ngama-commission, kambe mangaki ama-commission eZimbabwe? Singalista iZimbabwe lama-commission amaningi aseyafomwayo, abunjwa, kodwa uthi uyazama ukubuza impumela yona leyo commission tololo akulalutho oluphumayo and ingazikhiphe leyo mpumela yakhona iyafihlwa ayikhithwa leyo mpumela yaleyo commission
mnumzana gawula usigqibela uhlelo
ye asithini thina ke mfowethu Thabanga ngithanda ukuthi ngithi mina ye asiyekeleni inkukhu ilalele amaqanda sibone ukuthi azaqaqada yini kumbe amahumile amaqanda la kumbe asoze khiphe lutho nxa ngasoze khiphe lutho sizabona inkukhu sedlula isikhathi sayo sokulalela ukuthi hayi lapha kulantu ephumayo.